isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba we Supreme.
Icala leli umfakhomo naso licala elingayifilo qala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elilandisa ukuphelela e-police station.
Ukusilela kwempupho elizweni sokufike kusibanga esethusayo.
Abantu babulaya indlala, balala bengadanga, ukusa bengadanga, abantwana besikolo baphuma bengadanga, baphenduke bengadanga.
Sebengamachumi ayithoba minwe mbili ababhekwe ngabezempila kahle ngodaba lwe
kuzivikela
umkhuhlane kumbe igcikwane le coronavirus eliqhamuke kwele China.
Yena ikwazi ukuthi umkhuhlane lo ukuthelana ngokuthimula ngokukhwehlela. Ngoba ama droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elomkhuhlane, ungakuyikuthi umuntu uvele lomkhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamuhla phambili komkhokheli wezemithetho uChief Justice Luke Malaba. Kumaviki amabili adlule umthethwandaba weHigh Court wanquma ukuba uChiwenga aphe unkosikazi abantwana ababangayo kunye lokumvumela ukuya emzini wabo eBorodel, kodwa uChiwenga wakhweza lolu daba phambili kudale leSupreme Court. Unkosikazi wakhe uMary uza kuya emthethwandaba evela esitokisini ngemva kokubotshwa ngomgqibelo esetheswa icala lokutshaya obagcinela abantwana. Kodwa ingcwethe ecubungela izomthetho omnumzana Job Sibanda uthi kwakungamelanga uMary avalelwe ngecala lokutshaya umuntu ngoba leli cala elinje landise ukuqedwa ngamapholisa lungakafiki emthethwandaba.
Icala leli umfakhomo naso licala elingayifilo cala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elandisa ukuphelela e-police station. Ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala, yabona ukuthi umuntu ulimele yini, kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswa okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho. So izikhathi eziningi amapholisa ayasesify normally $20 whatever amount u-officer in charge of stationery ibona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe e-court ngicala lona lelo lokuthi ungangafika e-court bafike anithwe i-bail ekhomo nasolo. Licala elincane njengokwanza ukuthi licala amapholisa lo avikele ukuthi asise i-fine ambhadalise i-fine umuntu licala lakhona liphele.
Njengoba sisizwa ukuthi lamhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana. Ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe?
Vele ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli labantwana lokwabelana impahla lelo case esivu phakathi kwakhe lomkakhe. I-common assault normally it's a criminal offense. Bicala lapho kuyamphambase khona umthetho welizwe. So awahambelani lawo macala, atholiswa nje okuthiyeneyo. Lesivu elokwabelana impahla nabantwana naleli lokuthi kuphambanise wephule umthetho welizwe.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukusilela kwemphupho sokufike kusibanga esethusayo elizweni, indwendwe zisala ziqhela lapho eyabe ithe lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association yazise ngeviki edluleyo ukuthi izaletha umumbu ongamathani adlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 tons. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Impuphu isitholakala nzima kakhulu, ungabhoda izitolo ungene kumbe kuKoBulawayo kumbe kusemakhaya uthola kungela mpuphu, into esingazange sayibona okwesibanga eside kuze kufike namhlanje. Bese sijwayele ukuthi impuphu iyathwala lapha lalaphana mhlambe ngentengo ephezulu, kodwa kukhona khathesi ukuthi kayisekho nje impuphu. Kuba le ndawo leziyana ezimbili ezintathu ongathatha khona kulandiyana okuthiwa yithalenta, iyabe ithengiswa ngemali ephezulu, $140 i-10 kg. Itholakala esitolo esisodwa kumbe ezimbili kodwa mhlawumbe iphele. Le inye vele kayikho, ayisekho ngendlela esimangaliso.
Manje abantu baphila njani?
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga. Abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga. Okuyinto eyingozi kakhulu esiyibonile futhi ukuthi sekwandele lokho okuthiwa ikufa komzimba, okuthiwa i-malnutrition, yikho sekukhwelile kakhulu ebantwaneni. Kufa futhi indlela yokufunda kwabo, ngokuba umntwana ongadlanga indlela yokufunda kwakhe iyaphansi. Okusho khona ukuthi kuzaqansa hayi indlala kuphela, kodwa lokwehluleka esikolo okuthiwa yikufeyila. Abantu baphakathi kosizo olukhulu ngendlela enkulu kakhulu.
Sona isinkwa sitholakala njani?
Isinkwa siyatholakala sikhona ngemali ephezulu, yona le vele ekade ikhona eyabo $18 or $19 or $20 ilofu. Sikhona ke sona, kodwa akula muntu owenelisa ukuthi angaphila ngaleyo mali usuku ngosuku. Angithi isinkwa sidliwa khona lapho sitholakele siphele, njalo abantu abaningi imizi ngobukhulu bayo, kwasala izintandane, kwasala abafelokazi, kwasala abantu besipheka. Isinkwa ilofu elilodwa aleneli abantu, kube sekudinga ukuthi ube nezinkwa ezimbili, okusho ukuthi mhlambe imali elanda i-$40 omele ukuthi uyidle ngalelo suku. Sikhuluma ngabantu abangazuzi lutho, abaningi abangasebenzi, abasebenzi abangazuzi lutho, abangaholi lutho. Abantu baphakathi kobuhlungu obukhulu kakhulu, okuthi nxa kungasazwanga okuthile okuza kwenza ukuthi kube khona ukudla, lo nyaka isimo sizaba sibi kakhulu kulalokho okwedlula kuso sonke isikhathi selokho kwaba yindi.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye National Consumer Rights Association, ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umdlali wenguqu odlalela iqembu leHighlanders uPrince Dube ngomunye wabangamachumi ayithoba minwembili i-AED abeZimbabwe ababhekwe ngabezempila kahle ngoba beke bafika lapho okuqhamuke igcikwane le-coronavirus kwele China. UDube ubekwele China lapho azama ukudlalela elinye lamaqembu alelo lizwe, njalo uphenduke ngeviki edluleyo. Lumkhuhlane owe-coronavirus usubulele abantu abangamakhulu amathathu e-China, kwafa oyedwa kwele Philippines ongowakuqala ukufa phandle kwelizwe leChina. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi lane i-14,000 ababanjwe ligcikwane leli elibikwa laqhamuka edolobheni leWuhan, lapho ukudliwa inyamazana lezinanakazana ezijiyeneyo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe loDokotela Elopis Banda, oyingcwethi kwezempila kahle, ukuze sizwe okunengi ngaleli gcikwane.
abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kalihlangani nabantu abaningi abaphapha bevela endaweni yesikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu. Ye, ukhona umkhuhlane, njalo i-World Health Organization isiwubekile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but ingethuki kakhulu, ingethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo ithathelana nokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yikuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus lana aphuma ezandleni. Zigezelwani izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele ukuthi ngabe umuntu ethimula azame ukuthimulela endololwaneni ukwenzela ukuthi isileyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho. Loku kusebenzisa ama-hand wona la ma-tissue.
Ye, nxa sisikhangeleke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela ezo xwayiso.
Lo ke ngumdokotela Elophi Sibanda, ingcweti ecubungula ezempilakahle. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi omunye undoda wesilobela oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lanye wahlasela omunye undoda oleminyaka engamathumi amathathu lanhlanu, wamgongoda, wambulala, waphosela isidumbu emgodini ongasasetshenziswa. Lokhu kuvele edale le-High Court koBulawayo lapho okuthoniswa khona uJoeman Ndlovu. Iphephandaba leHerald lithi ukuzibulala kwabantu sokungenye imbangela yokufa elenani eliphezulu elizweni. Ngomnyaka ka-2018 kubikwa kwafa abantu abayinkulungwane eyodwa lengxenye i-1641 ngokuzibulala. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli kumilayezelo elithumela ngeWhatsApp. Likhumbuleke ukuthi lingathuki njalo lingalethi imilayezelo emide kakhulu ukuze senelise ukufaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Kamamunjokozo ngwe maziqinisa kunashona le ndalo emathebelele kamala mpiso njokozo ngwe kunashona le ndalo emathebelele maybe one day noma kanjani akukho lokho
masakazi ve Studio 7 linjani lonke kanye abalaleli. Hayi, ngapha siyaphila endaweni yaseBotswana but hayi kama ngeke ngiziveze ngoba ishi ngesaba lezi zidlamlilo lezi zizano lezi. Bendithanda ukuphawula ngokamnangakho lokhothi ngilwisana le nkohlakalo. Ungathi laye kunguye vele ogcwele inkohlakalo yokuthi ulwisana le nkohlakalo. Phela lokhu kukhulunywa ngumnangako kaPawulo ukuthi ngapha wena ulisela uyokuthi udingelinye isela lawo lisela, yikho kwenziwa ngumnangakho. Ayi, inkohlakalo leyo ayiqali bophe yena izathi sesibopha bonke abantu. Yena ivine njalo lamacala amanengwe okubulala abantu okwenzayo, but yena ngifuna ukuzigeza yenza ngani kwesinye isikhathi yena uright, kanti yena kunguye umbulali wokuqala. abantu bezimbabwe lana leke lihlakani pelibone straight ukuthi angazi vele abantu ukuthi kwesinye isikhathi nalowo ukuthi lamvotela sibili sifuna ukubonani lisithi lizabonani bhekani okwamanje kuyalivala amehlo ethi kwesinye isikhathi yena uyazigeza ngenkohlakalo kanti kungiyo umuntu kwesinye isikhathi ule nkohlakalo ukwedlula bonke abantu asike sivuleni amehlo abantu bakunxaze siyakhetha siyakhetha sibona ukuthi straight lapha sikizane sike siyikhiphe embusweni sesithwele nzima ngezandla lokho esiqanjelwa manga abantu abadala nje
sawubona msakazi westudio 7 labalaleli kwestudio 7 ngikhuluma ngilapha egoli elokitshini le-Diepsloot ngizwa ubuhlungu kakhulu yazi ngento eyenzakalayo sikele ukuwotsheni kwabantu bakithi e-Diepsloot ngendlela yokuthi ababotshiwe laba sekuzwakala ukuthi sekufuneka ama-1500 ukuthi be-deport manje ukuthi lama-1500 la ukuthi ngawani asazi le nto ezisubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uyabotshwa ebotshela i-passport kodwa sekuthiwa afune 1500 ekathi abanye bafoti bebengasebenzi abanye sebelahlekelwe imisebenzi manje ukuthi imali yakhona singayithola ngaphasasa
ndivuka njani emsakazweni ningayibizeleni ngolast owakodurence wakhonapha-ke egwanda esigabeni senakho thina kawuhlupho indlala abantu kuzima njalo-ke badla kanye ngelanga le nhlelo zahulumende lezi ezinyeakwazibisa wabela nje kuphela abantu abango-90 esigabeni sakithi abantu siyafika silo 1000 but i-90 kuphela yekontikezi uzama 50 kg yona omumbu njalo ama-50 kg amabelebele njalo ngamabele vela bolileyo so vela abantu babhekane bendlala sibula kuzima sibule emhlukeni wakithi sesidinga ngezifiso zethu uhulumende ngaje uyangenela ukuze-ke uqheliswe inani labona kabazuzi ngobuningi babo vele kuzuzela bonabo abantu abalutshwane so indlala sibulibhahile ngoba lezikolweni lapha hhayi abantwana kuzima sibuthi uzuthi umntwana kaye esikolo vele ngadlanga uyabe uyafundani so sozise ngangcono abehamba kwamanye amalanga lapho abeseqise so hhayi simo sibi kakhulu endlaleni ngauhulumende uyashesha aphangise sibilike abone mayelana ngalolu dubo lwendlala solubhahile kakhulu hhayi siyabonga
sanibonani basangaza abahle bakastudio kanye nabalaleli ama-Blue Nation amahle ngiyabingelela ngelo okhulumayo ugugulangoqo odlula bekhulume mfo kagcweke lo ya-ke nami ngithi nami ngizokuthi fahlafahla nje kancanyana ngiqale nje ngenkomo lezi ezatshontsha iliyo ndoda ababiza umnankagwa yabona-ke inkomo efi ungasizona ezakho uzibona nje noma uzinqanda nje uzama ukuthi azihlanganisa enye iyale enye iyale okuchaza khona ukuthi lezi nkomo kuyabe kungasizona ezakho okuchaza khona ukuthi akazibiseli wazitontsha lezo nkomo akazibiseli uchanise lezo nkomo okwesibili isosha kumele liyehlathini so ilizwe elibuswa lisosha isiphi isingisi esibambekayo esiphuma esisosheni ayikho leyonto le so isosha ehlathini le ipholadi uchamisa wayibona nje vele ukuthi ngamadlwane lawo izinto nje zabantwana amaluzazi laba maphatha amancane axokozelayo lawa adlalezana pf yayibona yonke leyo nto le nakhona futhi again naleyo ndaba ethintwa ngumdala obhedi mbufu uma ngabe ethi akakwazi uchamisa ukuthi uyafuna ne-South Africa bona ababhizi bakhe bayakha ilizwe iliphi-ke lona lelo lizwe abaliyakhayo sisi from 19 bani buyakha ilizwe now uyabona ukuthi kudlalwa ingqondo zabantu konke lokhu abakwenzayo abantu bahluphekile ezimbabwe kunzima bona leyo mali esezimbabwe ibhondi abayazi ukuthi bani njani abayisebenzisi bala basebenzisa amadola so uyabona-ke ukuthi umuntu ohlukumekezeka kakhulu yilawa abantu nje abafana nathi sokumonjeso nami nje ngikhuluma nje ngikwelakithi kwele South Africa la esasuka khona alenzizwa umsilikazi sasilahlela edotini ngiyabona
ngiyabingelela msakazi labalaleli baka-Studio 7 ngusipho lo ngise-South Africa hayi sahlupheka kangaka nkosi yami yini kodwa sizayenzani kodwa ngezani kodwa ngoba nje ngayila way forward abatsho lokuthi bona abantu beyenze ini efunwa yibo ngaphela bayasho ukuthi siyenze ini efunwa yibo ezasinika iway forward angazi ukuthi bachazwa yini ilizwe liphanguke kangaka abantu bezimbabwe bahlupheka shebe akunzima nalapho esithi sicatshe khona akusahlaleki kade sifihle khona ikhanda akusahlaleki akusahlaleki abasasifuna abanikazi bendawo mina nalo mzamo kachamisa angiwuboni usebenza ngoba ukubeka umbono kuzana kufana lokuthela nje amanzi emhlane wedatha benjalo bayakwazi bona ukukhuluma okwabo kuzwakale amanga bewe bawajike ebeyiqiniso ngendlela yabo kungathi abantu bezimu abahlupheki and zithwele nzima shem ngoba lalapha emzansi akusahlaleki shem kusahlaleki ekhaya singayikhaya siyahlala siyenzeni ekhaya ngoba kakulalula ma singagcwala sonke khona ngale siyabulawa indlala siyayenza unkulunkulu wabuya wasifulathela lezulukanisane lokungcono ma ngaba kulinywa lokungcono esizakulimela sidla amabele manje izulukanisane.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo balaleli ukuthi lisithumezele imlayezelo engani imfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Izolo bekulilanga elicakathekileyo kakhulu ngapha kwelemelika ngoba bekulomdlalo omkhulu wentshantshu zomnyaka umnyaka osanda kwedlula kumdlalo wenguqu yemelika i-American football. Inkezo yomdlalo we-Super Bowl ubuphakathi kweqembu le-San Francisco 49ers le-Kansas City Chiefs. Ele 49ers liphume lemklomelo engu-20 kwathi ele Chiefs laphuma le 31 okutsho ukuthi abafana be-Chiefs yibo abasukumise linkezo. Kodwa-ke okumqoka bekuyimicimbicimbi ebisenziwa izimuli labantu nje mathupha phambilini kwalomdlalo lalapho udlalwa. Ngesikhathi se-halftime lapho bekugidwa-ke kucula abaculi ababili abazidumileyo kakhulu uJ-Lo ehamba ke le ntombazana eyahlabela uzamina mina uzangarewa yiyo ke kade igidwa ke ingoma kaShakira lezinye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalomdlalo we-Super Bowl.
Ya kuvamile ukuthi abantu ngezimoli la ngamahlobo labangane babuthane badle bakholise nje ya. So abantu abaningi bahlangene ezindaweni lapha bakhona ngezindawo mostly ngezimoli ya labangane kudliwa nje kukholise ya. So yikho engizwa abantu bekwenza abaningi ya engisebenza labo.
Wona umdlalo lo bawuthakazelela yini abantu abokuza bavela emazweni afana leZimbabwe?
Ya bakhona sibili abaningi asebewuthakazelela engibaziyo sibili abangasawuthontisi kodwa-ke bakhona njalo abangakawuzwisisi kodwa hhayi inengikhanya sela adjusta sibili sebekwazi lokuthi kwenziwa njani ukuthi lijikwa njani leli bhora licagwa njani nabadlali bakhona.
Manje ngibona ungani ngomdlalo ongagcina lawo uthakazelelwa kakhulu yini eZimbabwe?
Singazi ngokuya kwesikhathi kodwa ikuthi ngumdlalo nje ofuna izembatho eziningi ukuzivikela ezinengi okwedlula umdlalo wenguqu. So ngibangani ikho okungabanzimela ngoba ikakhulu ezemidlalo zithakazelelwa ngabantu abanganelisi ukuthola lezi zinto.
Wona uthakazelelwa ukunganani khona phela izweni lemelika?
Uyathakazelelwa kakhulu ukuthi kusasa abanenga soze baye emsebenzini ngoba bavele benatha besidakwa besidla ukuthi emsebenzini bagcina bengayi. Namuhle ama-church vele ngiyabona bekuyihaf indawo ezimele yafica sibili i-church yonke inga i-church yonke sibili phosa yalova ngenxa yokuthi kulo mdlalo lo. Umdlalo omkhulu sibili ungani hayi mkhulu kakhulu. Mkhulu sibe lalaba ababengayanga ababekele ku television abanye bahle bathenga amatikiti umnyaka wonke vele.
Ye siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ke le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Ohio. Kiss ingoma kaBerita isidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udaba lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mubayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba. Sebengamachumi ayithoba minombili ababhekwe ngabezempilakahle ngodaba lwe coronavirus eqhamuke kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lodlwa namhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana lathi njalo ntambama ngo 7:30. Libe losuku oluhle.